Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Bana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 21 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nanzi ezihamba phambili
ukutshintsha kumbe ukuguqula ukuziphatha ekho kuzakwenza ukuthi iCovid ingasabalali.
Uhulumende uselaye izisebenzi zakhe zonke ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19.
Ikakhulu omama ababelekele emakhaya abanye besehluleka ukuthi bathole amapilisi.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ukuqiniswa kweziqondiso ze-COVID-19 sokuthiye zihlupheka. Amapolisa athi abophe amasela alitshumi antshontshe izifuyo komadlambuzi ePlumtree. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uselaye izisebenzi zakhe zonke ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Umphathintambo obona ngokwethula kwembiko unkosikazi Monica Motswangwa utshele intatheli zindaba izolo ukuthi abangahlatshwanga abasoze baholiswe imali eqondanela lumkhuhlane. Uthe njalo uhulumende usehlise inani lezisebenzi zakhe ezilokhu ezisebenzela emahofisini laya ku-25%. Imithethwandaba yona isizavulelwa ukudlulisela amacala kuphela phambili i-remand. Le yindlela yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kobulawayo umkhuhlane lo uloke umemetheka ngamandla lanxanje bebanengi abahlatshwayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Isimo koBulawayo simbucayi nxa sikhangela inani labantu abatholakala belo mkhuhlane we-COVID-19 njalo lanani labantu elibulawa yilo umkhuhlane. Ungakhangela uluhlo oluphuma nsuku zonke, iBulawayo ngenye yezindawo kumbe ngelinye lamadolobho eligijima phambili khangela inani leli okuveza sobala ukuthi umkhuhlane osufikile we-COVID-19 njani uyamemetheka. Yona leyi i-variant entsha u-Delta lo khanya usesabaleli idolobho. Ngokunjalo-ke njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association siyakhuthaza ukuthi abantu bahlale ezindlini. Ukutshintsha kumbe ukuguqula ukuziphatha ekho kuzakwenza ukuthi i-COVID ingasabalali. Nxa abantu lokhu besiyagcwala edolobheni, begcwala emabhasini, begcwala emchoveni, kuzakwenza ukuthi i-variant kumbe igciwane limemetheke nsuku zonke. Ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi abantu kabaqaphele bahlale phansi.
Bona abadinga ukuhlatshwa bayenelisa na?
Indawo zokuhlatshwa koBulawayo zivuliwe zaba zinenge, amaklinika kakhansila amaningi avulile ukuthi abantu bazohlatshwa i-first dose lehlatshwa. Kodwa ke akhona amahebezi aveza ukuthi esikhathini esiningi nxa abantu bevuke ngovivi uyafika abe ngunumber last khona le kugcineni, kube sokusithi ke nxa sokuvulwa laphana kube sokubuya inani labantu abaningi bazogcwala phambili okuveza sobala ukuthi sokusiba khona inkohlakalo esisenzakala ngoba khanya abanye bazivela emini kodwa bafike babe phambili emzileni. Ngakunjalo ke siyakhuthaza ukuthi abezempila kahle bangaze bavumela ukuthi ukube lenkohlakalo enjalo. Umuntu nxa evuka ekuseni kaphiwa ithuba lokuthi ahlabe ngesikhathi kuhambelana lokuthi ufike ngesikhathi bani. Khonoko ke kuveza ukuthi abantu sebesukume ngobuningi benanzelela ukuthi igciwane selimemetheka ngesiqubu esikhulu. Wonke umuntu usefuna ukuhlatshwa, sibonile la kuhlatshwa amavenda laphana. Ngemva kwalokho ke wonke umuntu wasukumela phezulu bafuna ukuyahlatshwa endaweni ezijeneyo. Kodwa ke sokusiba khona ubugwelegwele lenkohlakalo esisenzakala kulezo zindawo lapho kuhlatshwa khona, siyakhuthaza ukuthi uhulumende akuqaphe ngehlo lwekhozi khonoko ukuthi bakhona sebethwala nzima ukuthi bahlatshwe ngenxa yokuthi sebesiba khona benza amacala enkohlakalo.
Ungasitshela ukuthi udaba lokubana izisebenzi zikahulumende sezizahamba zizilutshwana ezisilinganiso esiyi 10% kuphela kuzaphambanisa njani umnotho welizwe
ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19 uhulumende usekubonile ukuthi aqume inani lezisebenzi zakhe kusale kusebenza i-10% kuphela khonokho siyakujabulela ngoba kuza kwenza ukuthi ukumemetheka kwegciwane kungasabalali kakhulu ngenxa yokuthi abantu base balutshwana kulezo ndawo lapho abasebenzela khona kodwa ke khonokho kuveza ukuthi imisebenzi ekhangela ukuthi iphathise uZulu izinga lakhona selizakwehla sokuzathatha isikhathi eside ukubana izinto ezithile zenzakale ngenxa yokuthi abantu okumele babambe lowo msebenzi abasekho sokusele nje bona laba abakhangeleyo kuphela abalutshwana ngoba kuvezile ukuthi umuntu phose ngenyanga akumelanga kudlule 21 days engazange asondele emsebenzini so khonokana sokungatsho ukuthi nxa abantu bebaningi emsebenzini kuyikuthi mhlawumbe linani lifika phose ikhulu sokuzakwenza ukuthi maybe omunye ahambe kanye ngenyanga khonokana sokuzabangela ukuthi ke ngezinye indlela uzabe eziholisa lezo zisebenzi kodwa zingasenzi lutho olumangalisayo
umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residence Association ugatsha lwezempilakahle kalwethulanga amanani aveza ukuthi bangaki abahlaselwe yi-COVID-19 kumbe ababulawe yilumkhuhlane izolo kusenjalo izakhamisi zemaphandleni kwezinye indawo zithi ukuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 sokuzitshiye zihlupheka ngamandla ngoba zingasenelisi ukufinyelela inhlelo zokuziphilisa Isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni eRural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi inhlelo ezingasafezeki lula ngezitholakala kwezempilakahle ezemfundo kanye lezokuthengisa impahla
singakhangelwa endaweni enjengelupane ukuthi isibhedlela lapho esithengiweyo isibhedlela esinjengesebluke ofumana ukuthi amanye amawadi amavilesini angumango omude kakhulu ukuthi abantu bafinyelele kungakho-ke sokule iliko eminingi yabantu ikakhulu omama ababelethele emakhaya abanye besehluleka ukuthi bathole amapilisi adingakala mhlawumbe inyanga zonke anjengemkhuhlane we-HIV ikhangele futhi lokufunda kwabantwana izikolo zivaliwe akula ngendlela abangafunda ngayo nasibaqathanisa lebemadolobheni akula ama-online lessons lokuthiwa ama-online lessons ukufunda kusetshenziswa ubulembu ngendaba zokuthi emakhaya amagagasi kawakho angeke njalo bafunda besebenzisa ama-radio abantu baphila ngokuzithekisela nxa kuvalwa kuthayiswa ngabo kuthiwa akuvalwe ngabo-3 emini amakhosi konke khonokho kuyakhathaza abantu abasebenzayo abakuyinkomantesa kuyawoda kwezinye indawo kabasenelisi bahambakeoda emadolobheni amakhulu anjengabo-Harare Bulawayo abanye sesiya kwelizwe konke khonokho kuvaliwe
kodwa besibona ukuthi indawo zemaphandleni ziyathola usizo kunhlanganiso ezizimeleyo lakuye uhulumende ngokwakhe simbonile sithi kulama-radio ayi-200,000 alethwe emaphandleni kuyasiza yini
uzafumana ukuthi kazenelisi yenqathelwa ukuthi zisebenze ngenxa yokuthi imihlangano kayivunyelwa abantu kabavunyelwa ukuthi bengene ezakhamizini kuthole ukuthi kuyinto okubahluphayo kungakho-ke ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo lakho ngolunye uhlupho olukhona qinisweni akukho okumangalisayo osokwenziwe nguhulumende ikakhulu nxa ngikhangele kuziqinti kwasesebenzela khona emathebeleni not isikhathi sokuthi ngaye sibona uhulumende eqakathekisa ukufaka ama-boosters engxenye angabamba i-network kwenzela ukuthi abantwana benelise ukufunda amaradio izwile sukubala kumbiko ukuthi kulama-radio afika 200,000 azaphiwa abantu kodwa singaboni lutho lusenzakala emakhaya kungakadistribute kambe abantu bathiwa ama-radio emakhaya akuqale kukhangelwe kabanzi indaba yamagagasi kusenjalo singaqhuqhuzela uhulumende ukuthi kulezi ndawo ezilisethezana ezilithwana lapho kubamba khona amatakhadi bazame ukuthi lawo maradio kubonakale ukuthi adistributwa ngendlela efaneleyo engazahanjiswa kwezinye indawo kuphela ngobuningi bawo kodwa abalaliswe indawo zonke kulazo ndawo ezibamba amagagasi kodwa lezo zingabambiyo bazame ngamandla wonke ukuthi abone ukuthi amagagasi ayatholiswa nokuphakisa kwenzela ukuthi abantu babe be-informatin labantwana benelise ukufunda besebenzisa amaredio.
Umnumzana Fumani Ndlovu ngoyinhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust sixoxela eselupane. Amapolisa athi abophe abantu abalichumi phezu kwamacala okuntshontshwa kwezifuyo ezigoqela inkomo lamadonki kwamadlambuzi ePlumtree. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wethule umbiko izolo esithi abantu laba babotshwe kulandela ukukhwela kwezehlakalo zokuntshontshwa kwezifuyo ezigabeni ezifana lekhanda mhlophe, kombimba, ejutshume, ensubula, emahole kanye lasejaboroma. Unyathi uthi izakhamizi zibambe iqhaza lamapolisa zathungatha umkhondo wamasela la ayatholakala eCholocho lapho okutholakale njalo amadonki angamachumi amabili lambili abentshontshiwe kanye lenkomo eyodwa. Sixoxele sakhamuzi sakombimba umnumzana Mokincube.
Ayaya lokho mpela ayayi mahlabe zulu kuthi kuthi ngiyabonga ukuba khona lapha emsakazweni njengoba ngikhuluma nje. Hayi kubhokile sibili okuyizinto kwakhona noma nje ngingazanga ngendawo kodwa ngikhona sikhangele. Hayi izifuyo ziphelile sebetshontsha lasemini batshontsha la ngezibhamu vele ilizwe litekile sibili bahamba sibili khonale bayabamba abantu bathola lamadonki babuya lamadonki sibili amaningi abanye bathola abo kuthi kuthi lapha vele iwadi 10 lapha sithwele nzima ngawo amasela aphuma komthina umthina kusecholocho laphana mawuyeqako bodubute usiye emgodi masini uyabe usufika khona indawo kuthiwa kusemthina ebhuzwini bacathe khona phana abantu bakhona izigebengu ezinzima sibili dungamini sithwele nzima sibili ngakhona lokho.
Ungathi kubhahile kakhulu yini ukuntshontshwa kwezifuyo khona ngapho?
Hayi kunzima ziyatshontshwa sibili kathesi ke futhi sekutshontshwa sekuyikuthatha ziyatshontshwa inkomo yonke into odonki avele akula nto engasitshontshwayo khona la kuyatshontshwa sibili okunye kumangazayo sesiswele lokuthi plani bani engayenziwa lokuthi uhulumende angayenza njani ngoba ukuthi sibamba umthetho ngezandla mbona ngathi kungafa lo muntu. So into yakhona mpela sizama ukukhulumisana labo uhulumende ukuthi into esihlupha yiyo lo mkhuhlane i-corona labo sebethatha advantage nge-corona ngoba babekwazi ukuthi ngama-6 o'clock siyaba sesilele ezindlini asivuki bona babe sebebhizi avele bazithatha khonapho emahlangeni bangena sibili bevela khonale beqa isidaka sonke bebeyabeqamugwa kombimba bengena emasimini ethu betshontshe beze betshontshe ezebhamba zihingwe konke khonapho ngoba inkomo ziyaba zihlangene lamadonki khona lapho emasimini ngoba amasimi ethu ahlangene siyavuka sibona ngemzila kuphela and abantu bakhona izigebenga kodwa-ke hhayi siyaplana lathi ukuthi singayenze njani ukugebenga bakhona but ezilonge uhulumente ngasisekela hhayi sizaba le plani enkomo.
Umnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla eNew Zimbabwe ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa laye wathenga imitshina yokungena emafonini abantu ngudlu bengakwazi ePegasus yona eyalungiswa inkampani yakwele Israel. Udaba lwemitshina le soludale inkulumo emhlabeni jikelele. Umsakazo weZBC wona uthi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uza kwethula umbiko ngolwesine oqondane lokusetshenziswa kwemali awethula phakathi laphakathi komnyaka owemedia fiscal policy. Iphephandaba leChronicle lithi obe ngumgcinisihlalo weZANU-PF eMathebeleland South uMnumzana Ravelani Joweni ungcwatshelwe emzini wakhe eBeitbridge izolo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani basakazi be-Studio 7, ukhulumayo uLinda udabuka eNkayi. Ngihluphekile lami ngisizwa ubaba okuthiwa nguMega Sibanda ikhuluma ngokulungiswa kwemigwaqo. Ibonge uhulumende ngabake ngebenzela khona. Inenkayi ngikhule umgwaqo osuka koBulawayo ufile namanje usafile. Usuke enkayi usuya koBulawayo usafile namanje lo mgwaqo. Kanti thina simele ngubani? Mina sengize nyini lo mntwana. Umntwana seza kuba lo mntwana manje ule 20 years emntwaneni layo. Mina ngikhule umgwaqo ufile. Kanti thina simele ngubani? Asikwazi abakumisayo le hulumende abakukhulumayo. Lokubi lokhu kwenziwa ngaphi enkayi umbokoni wayo ngayona leyani ndawo ukuthi inganakwa bona bayakwazi. Ibhayibhelithi kuMateyu 18:18 ukubusha umhlabeni lasezulwini kubotshiwe. Ukwaba kubophayo kutsho ukuthi lasezulwini bazokuphula kubotshiwe. Ngakungokubi kulicala abazalimela lelo. Njalo sihlukumezekile singamaNdebele sitshiya abantwana emakhaya sisemazweni. Uhulumende esihluphayo siswele ukuthi singenzani ngaleyani ndawo kodwa siyakhuleka. As long sikhuleka sibiza amagama ehulumende lesi phelisayo inkosi izasiphendula njengabantwana bako-Israyeli baphendulwa inkosi bathole ukukhululeka bathi sizakhululeka. Isikhathi siyeza sihluphekile abazali bethu sizwa kuthiwa babula sihluphekile sesitshile abantwana bethu asibakhulisanga abanye abafundanga asazi ukuthi injongo yini kodwa siyacela ukuthi inkosi sikhulule.
Njani ku Studio 7 linjani kona ngapho? Thina siyaphila ngapha siyaphila. I-corona sibhahile elizweni leZimbabwe. Corona sibhahile elizweni lakithi. Ngifuna ukuthi ngamafitshane ne-corona le ngithi kap-kap. I-corona ayisiko ukuthi konzelwa ngabantu kuphela. I-corona okuyenza ukuthi ibe nengi. Okokuqala, amabhasi kaZupco. Amabhasi kaZupco abantu bayaminyana. Amabhasi malutshwana. Lokho kwenza ukuthi i-corona imeme teke. Okwesibili, iZANU iyayenza imihlangano. I-corona yikho kwenza ukuthi imemeteke. Okwesithathu, amapostoli ayenza imihlangano ama-church abo. Yikho kwenza ukuthi i-corona imemeteke. Akuhlakanipweni kudingwe indlela zokuvikela abantu abeZimbabwe phezu kwalowo mkhuhlane. Ngoba uZupco uyathola abantu beminyene belayinile. Ngapha kuyabe kuthiwa abantu abe-social distance. Abantu njani kulokho kufakwa ama-lockdown. Government kayilungisa into zayo. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi be-Studio 7. Sanibonani bantu bonke beZimbabwe ikakhulu abantu be-Matabeleland. Okuqakathekileyo ukuthi sifikele lolu bhubhane olukhona ngokulandela isiqondiso esibekiweyo uhulumende. sizama ukuthi sizivikele thina, sifikelele labantu bethu ukuze bakhule babe ngabavusi bakusasa. Into esingasithi khona kulabo abazama ukuhlakaza iZimbabwe beyiquma phakathi, ayisiso sikhathi sakhona lesi. Abayekile ukuhlakaza iZimbabwe phakathi, bayekile ukufananisa i-MDC Alliance lesana. Ayikho enye iphathi kuleli eleZimbabwe elamandla okulwisa iZANU-PF kwedlule i-MDC Alliance. Yikho nje umnankagwa leZANU-PF labo abo bonke nje ongamaphathinyana lokho kunye bebhizi bengalali nge-MDC ngoba bayakwazi ukuthi i-MDC yiyo yodwa iphathi engangena embusweni ilizwe leZimbabwe litshintshe lisuthise abantwana beZimbabwe. Ngoba esikululelayo lapha silwela abantwana beZimbabwe ukuba bakhululeke.
Yebo yebo Studio 7 linjani lonke? Hayi siyadaba ngezinto elisenzela zona. Mhlambe sithi ke mphawule laphana ngendlela sayizwaleka dagwiri kati iphelela ngaphi kayigcotshwe konke laba abantu ababantu abesifona indaba into zakhona zingasebenzi zisuka ziphele nje ziya ngaphi. Into le libone ngani izaphedakali sebebhizi likampeyina waye lingakampeyini ngezinto ezinhle kanti. Kanti eziveliswa lama-NGOs lithi senze zepolitiki lingena ngaphi, lingabe belisinceda laba abantu besiphilisa besinika ukudla konke nje ziphilile yikho lani likhona khona lapho yibo bona babantu. Ukuthi libonge seliphenduleli inkulumo, hawu bantu abesibeni ngabantu sibonge ukuhle lani yenza nokuhle, hhayi kukhampeyina ngomlomo ikhuluma into ezenzakalayo. Kanti eziziminya lathi zalungisweni kayi lapha kathi sokwathini ngoba laligijima lithi kuzayenziwa khona. Kanti selizaphinda lizositela ngayo lo mgwaqo lawayo, hawu makhewakele sihloniphelani ibadala sibili ake lenzeni into ekukhanyayo ebantwini lingasenzeki odoli bantu.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America uthi inkisela yaseMelika enothe ukwedlula umuntu wonke emhlabeni jikelele. Umnumzana Jeff Bezos uphumelele izolo kuhambo lwakhe lokundiza esiya emkhathini, waphenduka esekumango ongamakhilomitha alikhulu phezulu lapho zonke izinto ezisemkhathini eziqala khona ukungabile sisinto. Ubehambe lomne wabo kanye labanye abantu ababili. Inkampani yezindaba AFP ithi umongameli welemali umnumzana Hasim Goita utshele uzulu welizwe lakhe izolo ukuthi kalimalanga kusehlakalo sokuzama ukumbulala okwenziwe ngabesilisa ababili ngesikhathi esethempelini ethandasa. Singene kudaba lweMelika. Umkhakha we-COVID-19 omemetheka ngamandla njalo obulala abantu abanengi obizwa ngokuthi i-Delta variant ususabalele eMelika wagxila ngesilinganiso sokungamachumi ayisishiyangalombili lantathu ekhulwini 83%. Lokhu kuvezwe ngumqondisi wogatsha lwe-Centers for Disease Control and Prevention, uDokotela Rochelle Walensky, ekhuluma kudale leSenethi izolo. Uthe mhlaka 3 kulinyanga umkhakha lo ubusumemetheke ngesilinganiso samachumi amahlanu ekhulwini i-50%. Okutsho ukuthi phakathi kwamaviki amathathu edluleyo kuphela ukhwele ngesilinganiso samachumi amathathu i-30%. Emelika, umkhuhlane we-coronavirus usuhlasele abantu abangu 34 million njalo wabulala abangu 609,000. Lanxa amajekiseni ekhona, abanye balokhe besala ukuhlatshwa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Lanxa umkhuhlane lo ubonakala ngathi ususiba ngcono eqinisweni ukuthi lapha eTexas amaviki wonala amabili adluleyo kuyezwakala ukuthi ama-numbers ayakhwela. Kodwa ke ukukhwela kwakhona okukhona esikubonayo yikuthi kungathi kuhlasela kakhulu emakhaya, ngoba abantu bemakhaya laba bemaphandleni yibo bangazange bavume ukuhlatshwa. Baba ngabantu laba bomisa intamo, ontamo zilukhuni, ontamo zibomvu. Baba ngabantu abangathi balalela kakhulu umongameli lo anowaphumayo, kungathi kasozaphume, kungathi ulempendulo, kungathi kuthiwa ngamanga ukuthi khona kulomkhuhlane lo owe corona. Manje ke sekungathi kuyabachaya, kuyachaya khona ngale, sekungathi ama numbers ayakhwela ayaphezulu. Ngingatsho ukuthi labo abahlatshiweyo kakubachayi, kungabe kuyabachaya, kodwa ke i-numbers zangakhona zinganeno kakhulu. Kuyakhanya ukuthi ngabe abantu kabahlatshwanga, ngabe kulo kufa okukhulu kakhulu phakathi kwabantu ngalesi sikhathi. Mina ngiyakholwa ukuthi ijekiseni le iyavikela ukuthi umkhuhlane lo ube nganeno.
Bakhona yini oyakuhlangane labo abalokhe bengathemba ukuthi umkhuhlane lo ukhona?
Labo bantu bakhona sibili abalokhe bengathi kabathembi, ngoba angikwazi ukuthi yathi ukukholwa kokhona kujule kanganani ukuthi umuntu ehluleka ukubona lanxa abantu besifa. Baya kutshela bathi hayi, imoto zibulala abantu abaningi kudlula laba sebefile. Ye, amaframe ajina abulala abantu abaningi kwedlula laba sebefile. Bale ndlela yakhona abazivikela ngayo ukuthi hayi, lokho asilokuqiniso. Engingakutsho sibili, ilapha eTexas bakhona, bakhona sibili abamhlophe futhi abatsho njalo. Kanti-ke ngapha kwelangakithi abamnyama balokwesabela okokuthi engxenye ivaccine le ayibaphathi kuhle. Ungathi nxa kuhlatshwa laphana kuyahlatshwa emhlophe, kuhlatshwe le mnyama khona laphana. Yikuthi bake bakwenziwa ukuthi bahlatshwe ijekiseni eyayingathi ngeyokubabulala. So ke laba abadala bakhona hhayi ijekiseni balokhe bengathi kabayithembi le engabe iphiwa nguhulumende eyihlaba abantu abamnyama. Kodwa ke eqinisweni ukuthi baza kufa, bekufanele ukuthi ngabe bayathatha ijekiseni le ukuze ibavikele. Ngoba mina kangikholwa ukuthi umhlaba lo ungahlaba abantu ijekiseni ebulalayo.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Siziphethe ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende uselaye izisebenzi zakhe zonke ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Izakhamisi zemaphandleni zithi ukuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 sokuphazamisa impilo zazo. Amapolisa athi abophe amasela alitshumi antshontshe izifuyo kwamadlambuzi ePlumtree. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Abangathanda ukulalela indaba zethu ebulenjini be-internet lingaya kukheli ethi www.voandebele.com kumbe liye kukhasi lethu le-Facebook ele-VOA Ndebele. Yimi uNtungameli Nkomo.